abantwana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe kuliviki yontanga siyequlwandle sipesheya kwele Australia sixoxa lokakhulayo umnumzana Thubelihle Silandu yena owaqala inkampani esebenza ebulenjini ethiwa yi-estolo.online. Thuba ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Ngiyajabula kakhulu ukwamukelwa kulolu uhlelo lwabasha. Mina ngiyaphila, ngithanda ukubingelela bonke ontanga lesizwe sonke jikelele.
Hayi, ngilethemba lokuthi bakuzwile bafo. Awungitshele ngamafishane mayelana ngale nkampani yakho.
Inkampani yami kuthiwa iMkhonto Media Production, yaqaliswa ngomnyaka ka-2015. Yiyo umzali westolo.online. Ngamafishane, iMkhonto Productions ikhangelane lezomsakazo, ikakhulu okuhambelana lezamasiko. Ikanti ibhizimusi yesitolo yindlela entsha njalo elula yokuthenga ngayo. Abantu sebengathenga izinto ezithiyathiyeneyo esitolo online bezihlalele ezindlini zabo.
Awusichasisele ngamafishane ukuthi nxa umuntu esefisa ukuthenga izinto kukhathi lelo ebulenjini, kuyini okufunakalayo njalo kusebenza njani?
Nxa umuntu efisa ukuthenga izinto kulula kakhulu, uyangena kukhasi lethu estolo.online, yikhonapho esitholakala khona. Kumbe engafonela yatshaya ucingo ekhulume lomunye wabantu abasebenza estolo.online and engathola usizo olukhulu kakhulu. So sama umuntu ekwanisa ukubhadala ngendlela ezithiyeneyo, ekwanisa ukubhadala nge-ecocash, ekwanisa ukubhadala nge-visa, debit, mastercard. Kulindlela eziningi umuntu lapho angabhadala ngazo.
Isimo somnotho asimangakuhle kwele Zimbabwe, kuyini okwenza ukuthi wena ubone ngani kuqakathekile ukuthi uqale inkampani yona esebenzela kwele Zimbabwe?
Kulo msebenzi omkhulu sibili ukuthi siguqule isimo esibhekane laso elizweni lethu. So siyananzelela ukuthi kwezomnotho izinto azimangakuhle kakhulu, kodwa sineyindlela esizicabangayo ukuthi lezi zizalungisa izinto. Ingakho ke asilahli ithemba. We are hopeful and we are focused on creating a better reality for our people. So isimo sizaguqulwa izenzo zethu.
Awungitshele mnumzana, lilobudlelwano lamanye amankampani nako leZimbabwe, izinto lezi ezizithengisayo lizitholaphi?
Izinto esizithengisayo zivela locally in Zimbabwe and also externally from other countries. So thina sibona ukuthi indlela yokuthuthukisa ilizwe lethu yokuthi abantu besupporte izinto ezenziwa locally, because that's how you get economic growth. But we don't want to force people and say buy this, buy that. So we've got a wide range of products and a great delivery service.
Hayi, gqiba uhlelo Thuba, utshela uZulu ukuthi nxa befisa ukusebenzisa ama-services enu kumele bayephi, njalo nxa befisa ukuxoxisana ngawe kumele bayephi?
Abantu nxa befisa ukusebenzisa ama-services ethu siyatholakala ku-web name ethu estolo.online, njalo sizabe sizitholakala ku-estolo.co.zw, siyatholakala ku-Instagram, ku-Twitter, ku-Facebook, na wonke ama-social media platforms abantu abasebenzisayo. Njalo siyatholakala ku-email address at sales@estolo.online, laku-francis@estolo.online.
Hayi Thuba, siyabonga ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo. Isikhathi 2 mthwakazi omuhle lapha besixoxa lo ngisakhulayo owaqala inkampani ethiwa yi-estolo.online uThubelihle Silandu. Kwanele kwalamhla, abafisa ukuxoxisana ngami asixoxeni ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3, BigMike3. Ngiyabonga labo abangilandelayo. Ningakhohlwa phela ukuthi ngolwesibili sidibana njalo kuhlelo T-Connection elami uMike Hobe. Hayi, Zulu kandaba, libe leviki elishukela. Bye bye.